sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-25 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imali yegolide ethiwa yimosi oyalunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo.
Udaba lolu olwama-structures baba yena udaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna.
Kambe uhulumende uza kuphanya amaChina okuthiwa yiwo azayakha amadamu eZimbabwe alithumi lambili.
Umsebenzi wabantu abakhethayo ayisukukusikolisa indumba, izinkwa, izicathulo, lani lani lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu abakhethayo yikuthi lokho kuthiwa bayeholder i-government accountable.
Umsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Constantino Chiwenga, ulandula ukuthi udonzelana amandla lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Imali le engasoze isetshenziswe ukuthenga ezitolo izathengiswa ngentengo yegolide womkambo womhlaba jikelele. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba minwembili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuyona le mpelaviki kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe kukhetho luka-Ward 16 eChipinge laku-Ward 5 eKariba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe amalunga ebandla lakhe anqobileyo esithi benze lokhu bengela ngitsho ugwaliba olulodwa lemali yokukhankasa. Lokhu kwenzakala kulokuphikisana ukuthi leli bandla libumbe ingatsha ama-structures na elawadiliza phambilini kokulahla ibizo elithi MDC Alliance. Abanye bathi ukungabi lengatsha kuzabangela ukuthi linqotshwe kukhetho. Kodwa abanye abacubungela izombusazwe abafana lomnumzana Rejoice Ngwenya bathi ingatsha azincedi ngalutho. Sixoxe locubungela izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engunanzelelayo baba Gande ukuthi khona ama-wards wonke lawa abevele ngawe MDC yona leyatshintshayo yaba yi-CC. So lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesiya sigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu belengqondo yabo vele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona yeah empeleni ngo-2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. Kodwa engunanzelelayo njalo futhi ukuthi khona njengoba nasokunje kusho ukuthi izano la esokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engunanzelelayo kodwa ngiyananzelela athi ukuthi umumo wona ungwawo vele anti uyayikhankasela yona
kule daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alila ngatsha kumbe ama structures pho manje ngabe nqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho.
Iye udaba lolu olwama structures baba ye ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho kodwa ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho abantu bakhangendlele umuntu wabo bemfu. So ke ngendaba yomthetho ngiyabona kuphikiswana ngomthetho kodwa umkakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa yikubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babe bemazi umuntu wabo abavele behamba layo phela laba bama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengoba nasilakho u-structure yethu sile 20 kusho ukuthi already sesile 20 votes kodwa lapha kathe sabantu bona laba nxa ubakhangele uyabona ukuthi khona bona balandela into yabo abalandela amabhuku abalandela umthetho kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo bacabangela ukuthi khona angabancedisa uhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama structures yona ngwayo vele hayi kimi nje hayi vele kayitsho lutho nxa abantu besazi ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangela izinto zonke lezi kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqala ukuphila impilo engcono. So indaba yama structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambili nakwabantu yiwo umbono wami lo yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele lelibandla loba lingelazo ingatsha lezo ama structures lawo.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Ukuba ilizwe liphakathi kokwakha amadamu alithumi lambili amanye awo azalethela uZulu inguquko efana lokuthelelezela ukugola inhlanzi lamandla kagetsi. Amadamu la abalisa elegwayi Changane Dam lamanye abikwa ezakhiwa ngamankampani awamaChina. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ithi lanxa kuyinto enhle udubo ukuthi abazasuswa endaweni okwakhiwa khona amadamu la abatshelwa ukuthi bazancediswa kanjani njalo uhulumende kaphumele egcikeni ukuthi abeChina laba abakha amadamu la bazaphiwani ngemva kokuwakha okungenza ilizwe licine lisezandleni zamaChina. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Khumbulani Maphosa.
Ukuthi lakhiwa ngubani ngakuqakathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abaleskill le expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngamaChina kasilwi lakho nje ekhona asilandaba lakho kodwa silendaba lakho ikuthi kakudisclose ukuthi amaChina la azatholana ngoba noma idamuleli ngabe lakhiwa ngamaAustralians noma lakhiwa ngamaBritish noma lakhiwa ngamaGerman noma lakhiwa ngamaRussia noma lakhiwa ngamaAmericans noma lakhiwa ngamaSouth Africans noma lakhiwa ngamaZimbabwe besizabuza umbuzo ofana nayo umalakha yeni dili lithini utholani umbuzo lokho ngumbuzo ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingubani ovela ngapi umbuzo uthi disclose the deal faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokho efaka imali yakhe engaka yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonite ngoba the other thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina abantu njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi kube segcekeni kube into esiyibonayo efakwe yabamgceke
manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolo ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalungiswa ngendlela efaneleyo
engingakutsho mvaleli sabalaleli ukuthi balaleli sakhetha abameli beParliament abantu esabakhethayo sathi kabayesimela eParliament umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusichayisa ama slogan nxa bebuya emhlanganweni umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikokusikolisa indumba izinkwa izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele umsebenzi wabantu esabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable baye hold executive accountable umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni ngaleso sizathu asibathumelene message asibafonele no MP bethu kancabe buya emhlanganweni nxa sihlangana labo emachurch ethu sihlangana labo emchadweni sihlangana labo ezimfeni sihlangana labo emagross emabhawa kumbe ngapha ema sports tournaments these days sebekhampena ngokwenza ama sports tournaments asibabuzeni ukuthi MP dilivani elenziwe labantu abakha amadam lawo MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi deal li disclose lifakwe egcekeni sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadam bafaka imali yabo engaka bona batholana okungakanani yumsebenzi wethu zakhamizi yumsebenzi wethu balaleli yumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe sinyekela konoki kusasa yethu iyathengiswa ithengiselwa abanye abantwana abantwana bethu bazosala bengelalizwe abantwana bethu bazosala bengelamnotho abantwana bethu bazosala bengelalutho ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamaChina labantwana bakwezinye izizwe thina sizaphinsisa bayizigqili abantwana bethu bazala izigqili zezinye izizwe abantwana bethu bazakolonizewa futhi ngezinye izizwe ngokuthanda ukuthi thina sesiloke simofuza kulokuthi sibuza abantu esibameleyo basibuzele uhulumende kube khona iaccountability netransparency esegcekeni ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokho sibone ukuthi siyaphuma kuzaphuma into engcono eyakhilizwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka
umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi uyasikela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozamela ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba ababe inkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU-PF bekhokhelwa ngumnumzana Godfrey Tsenengamu besungule elabo ibandla besithi ngoba uMnangagwa usesalela esikhundleni yena wayevumile ukuthi uzasuka kuhlandla lombuso elesibili achiyele uJiwenga. UJiwenga uphume emsakazweni weZBC ngempela sonto esithi usekela uMnangagwa ukuthi amelele libandla kukhetho oluzayo. Ngesizwe amazwi kaJiwenga.
Isungari chivake inyika edu tichitungamirirwa na vamunangagwa. Ndova tichaenda na avo zakare pasaru zerikuya goreri no uya. Hakuna mumwe anenga aripo kunze kwavo. Tiritose.
Umnumzana Constantino Chiwenga ngumsekeli kamongameli welizwe. Ubekhuluma emsakazweni weZBC.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo.
Iphepha ndaba leThe Standard lilodaba lokuthi ngemva kweminyaka emine kwabotshwa isotsha lisetheswa umlando wokuphosela umongameli Emmerson Mnangagwa uGulunede enkundleni yeWhite City kobulawayo. Kuvele ukuba leli sotsha lalingekho elizweni lise India mhla kusenzakala leso sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo wesabelo seHarare umnumzana Oliver Jidawu obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa emathuneni eHeroes Acre lamuhla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ma Zimbabweans amahle lonke basakazi baka Studio 7 yalivingelela. Ngithanda ukuthi ke ngiphawule ama mistakes ayenziwa ngobaba uJoshua Nkomo. Namhlanje aqhamba eyodwa wayengumhlonishwa sibi lami ngiyamhlonipha kakhulu, kodwa kumele sikuvume ukuthi kwaba lama mistakes ayenzayo. Ulama strengths akhe zabe ngifaka ngerecorder ngerecorder limbalele ku Studio 7 ifaka abantu bazwe. Point number 1, into yakuqala qala njengoba umgawe ngusekretari wakhe kwakumele ukuthi ubaba uNkomo abe lendlela yokumhlola ukuthi kaxhalanga yini. Yipoint yakuqala. Kulama rumors ukuthi bakhona ababekhona inhloli zakhe ubaba uNkomo njengoba iZebra yayilibutho elikhulu ababemtshela ukuthi hayi umgawe seqalisa ukuxhwala khonapho ebhazuka esuka ukuba ngusekretari wakhe kwakumele akunazelele. Okwalamhla ke sizama khonapho, yipoint yakuqala engiyikho yona lethi kwakumele akunanzelele khonokho, ngoba sizakhayela ipoint yesithu ukuthi kwaletha difference enjani ukuthi balwe lamakhiwa bengama different forces abanye beoperative eMozambique abanye beseZambia, kungani bangazange bahlangane from the word go? Onxa bahlangana from the word go kwaba lama disadvantages anjani? Umgabe azangase affect yini ku agreement yona leyo? Thank you very much.
Sibonaneni ekusini bantu Studio 7 nivuka njani nonke nabonke abalaleleyo. Ngiqala ubuzelo etshelojo ward 7 azisilohlupho lapha thina sicela udlise umyalezo lo kwaba kwa Econet. Silohlupho lo network lapha, network iba khona ekuseni ngabe ma 9 5 o'clock uyabaleka. Sicela ke nisize baka Econet bantu lisincedisenini lapha ku ward 7 kune booster lencane le lapha yesephumula machine. Sicela lisincedise ngakho. Hayi lamhlanje sikhuluma into eziningi, sikhuluma ngakho kona lokho kuphela nje ukuthi abakwa Econet besincede bantu nge network. Econet lisincedeni nge network yasihlupa abantu la semini kwenzeki into kayikho. Please cela lisincedise bantu ngoba uyi booster yenu mbe yengasebenziyo kuhamba njani. Cela lisincedise.
Yes, Studio 7 ndinjani? Yeah, ay siyamuzwa kulo baba lo uthi uNdebele lo ensuza lo baba lo baba lo uthi uNdebele lo. Hayi ngihlala ngimuzwa esikhathi eziningi, ngihlale epost ama audio akala gxeki MRP. Hey MRP kaye bambana lo chamisa skipiza izani ubonani iphathe ngaphuphuma ngevote nalana wona baba mokanye umdala mawungakona baba uthi uNdebele umdala mawunga njalo yeke ukuqoqa abantu bakomthwakazi ukuthi beyibambana labantu beHarare le. Kwayihlula lokho, kwayihlula umdala lokho. Yiko sifuna ukuzimela si MRP. Wena mafuna ukuyabamba labantu beHarare hamba wethi abantu bakithi nasifuna ukuzimela wona lokho dosela abantu bakithi eHarare kona inti iHarare inti yabo yasabantu bakithi ayihlulayo vele. Chamsa wakho lokho kuyafanana lokho iMpumalanga nje uMpumalanga lokho kuyafanana. Hawo uyibona apho iparty labo vice president abayi 2 wena 3 abantu kulamadopi lawo. Chamsa wakho lokho kuyafanana lokho democracy labantu.
Sanibonani bafowethu, sanibonani ninjani nonke. Sacela nje ukudlulisa nje lokho okuncane kakhulukazi lapho bathi abantu abahambe ucheka ama-voters roll ukuthi amagama abakhona yini abantu bebhalisele ukuvota. Hayi mina njengami nje kwelami side kuyafana bakithi, ngoba noma uvotile awuvotanga kuyafana, qembe elibusayo lingahlulwa layalele embusweni. So asikho isidingo sokuthi abantu behluphe beloko bethu bavota bayenzani. Ababone bona ukuthi lona iqembe elibusayo alibone lona bazoxabana bona ma ukuthi sebefana bexabane, ngoba kuyafana noma bengadliwa but bona badliwanga ngenxa yokuthi bona ilizwe lamasosha. So kuyafana abayenza bakubonanga abantu bayahlupheka. So ayikho into esingayenza, sivotelane ngoba kuyafana bathi babuze babuwinile noma bewinanga bahlezi bona ngokuthi sothi njengamanje sebekhulumini ukuthi vele bona ilizwe ngeliphathwa omunye umuntu. So kuyafana ke lana abantu benkosi behl hlelele
salibonani salibonani ku studio 7 hayi siyajabula inews kusinika inews inews siyajabula ngenews ukusipha izindaba ezenzakala ngasekhaya mina igama lami ngosinamandla ngokuhlela ngise South Africa ngisuka eZimbabwe eFilapu eMfilabuso insiza hayi uyani phambili sipha izindaba zasekhaya yambona umnangako hayi uyalwisa ukubulala abantu becitizen corruption manje umbuso wakhe lo awuqondanga umbuso kamnangako lo wawenzayo aphume ekhundleni ekhulile kungena amajaha la ke zame sibone ke zame sibone
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 konke kulungile nomanje izinto zijekile konke kulungile impilo njoba vele impilo sesiyiphila is survival of the fittest eZimbabwe yimo Louis Guduza into engibhekileyo nje ukuthi kulokuhlupheka okukhulu okungenile ekhaya yebo ye abantu bayaphila kodwa umuntu usephila ngempilo yakhe nawo ngeke ngakhangela le ndlela okukhulunywa ngakhona namalokuze nale into zokubhadala imali zama zokuthi abantu labaphala nokulaloko kuyadanisa kakhulu lokho lokusekhaya okusekhaya akusaqondakala ukuthi siya ngapi even ngesikhathi sempi akuzange kwaba njalo kwaba lezikolo ezivalwayo kodwa some of the things were functioning ezizikolo zazifunctiona abanye abantu bethatha abantwana babebasekobulawayo abanye kwezindawo kodwa izikolo ezinye kwaku-right but eZimbabwe akulampi impi ekhona ukuyavota abantu balungiselela ukuyavota and amafemu avaliwe ngingathi mina amafemu asekhona ma kuthiwa kule femu ungadinga umsebenzi emotshari uyawuthola ma ngikhalkuleta ngama-statistics ama-motsharis sokulabamotshari okuthiwa thina abakuncuke abanye kuthiwa ngosibanda abanye ngomdawini abanye ngobani bani kuningi okungama-motshari and just look at what is happening ama-fly by night motshari zasegcwele khona lapha e-South Africa ingaze eBotswana ngoba amanye ama-countries awavumeli into ezifana nalezi ezenzakalayo so into eyikhangeleke ukuthi-ke hayi ilizwe selibole ukubolo kokugcina ngoba manje lapha soke ukuthi imali isithathelwa abantu abahluphekayo allright macomrade
bonani baka studio 7 khuluma no Peter Ngwenya e Plumtree e Malopa e Gwembuzi Village kune simanga lapha engisibona nje esiyenzwa ngezekhi izekhi ngihambile mina bengihlala e South Africa ngisebenza ngagcina ukuvota ngi 1980 kwale uphela impi so amsengazi ngivote maye sengirizayini sengihlala la ekhaya abantu angibhalisanga ngifuna ukubhalisa bathi ngiye Plumtree ngigadi ngithathe imali zami ngiyobhalisa e-Plumtree mina sema-reserve emaphandle so ngigadela umuntu ukuthi ngifake umuntu emsebenzini kumbe ngifake umnangakho emsebenzini kumbe ngifaka noma mbani iniphathi kodwa kunabantu abathatha izithupha abantwana abathatha izithupha manje bebethathisa abantu izithupha la bantu bavota kanjani kungabhaliswa kushekwa nje amagama abantu ababhalise kudala so umbuzo wami lo ukuthi ngiyabuza ukuthi siyayithatha kuphi imali yokuthi sigade imabhasi nama-taxi namakhumbi siye Plumtree siyobhalisa ivoti e-Plumtree abayicabangekayo ngicabanga nje yazi ngazathi bangayilingayifaka ku-agenda and then sisizwe abantu abamapolitiki ukuthi bayithatha njani le ndawo ngiyabonga amen
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubikwa edonselana amandla lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence. Ababili laba sebephuma emgceke ukuthi sebeyingwelenja. Lokhu kwenzakala idale leSenate liphakathi kokucubungula ukuba uTrump wayelesandla na emvukeleni owenzakala nyakenye lapho abalandeli bakhe abangena khona ngamandla esigodlweni seThe House kusenziwa umcimbi wokuvuma ukuthi uBiden wayenqobile kukhetho. Ikomiti yecubungula lolu daba ikhangelelwe ukuqhubeka ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ngibona sibili mina ngathi basendimeni sibili elungileyo kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani, ngoba nowenzani, wakwenza njani, wakwenza nini, wakwenzelani khona. Kungathi kuyahlubeka, kuyahlubeka, kuyakhanya. Okwakhathesi ngendlela akade bekubeka ngayo ngestage, ngestage, izigaba ngezigaba. Hayi, kuyakhanya ukuthi kuyambeka egcekeni sibili uhulumende, umongameli lo owayekhona uDonald Trump, ukuthi khona wakutshotshozela lokho. Lokho sasikwazi, kodwa ke okwazi kwakhona sasingakwazi njengalokhu esesikwazi khathesi ngemva kweqembu leli okuthiwa yikhomishi. Indlela ekuletha ngayo, lefaka ngayo abafakazi laba abanye bakhona babekhona sibili, hayi kuyaphuma sibili kube secekeni. Yokuthi nje yena ngumuntu wenhlanhla, yokuthi angazi ukuthi inhlanhla yakhe ngenjani, kodwa ke eqinisweni sibili, hayi kuyamfaka umthetho, uyamgoqela sibili, umbophe nje umfake laphana angene ejele ngendlela akujojozela ngayo lokho kuyinto. Ngikho kubona kwamayona le into yona le.
Sizwa kuthiwa bayaqhubekela phambili ngolwesine besithetha leli cala, njalo bekhangelisisa ukubana umnumzana Trump wadlala ndima bani. Ubona kungaphumani ekucubunguleni lolu daba?
Ngasikhangela beqhubeka besiya phambili, hayi sekusegcekeni ukuthi lapha yena ngokwakhe, yena uDonald Trump sekumhluba sibili, kuyamhluba amandla akhe lana, ukuklamasa kwakhe lokuyana, kuyamhluba. Ngoba okukhona ukuthi laba abalandeli bakhe bayilaba labantu abathi sizavimba indlebe, singaze salalela, singaze sabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke angithi ilihlo kalincitshwa, le ndlebe kayincitshwa. Bayakhangela kwanaphana, bayoke bekhangela ngasese, bekhangela, ngoba angitho into lokwalo kungarekhoda laphana, kuyaziphinda kuziphinde kubuyele emuva kusiya khona. Bayakhangela khona laphana bamangali, abanye bakhona sebemangali ukuthi utsho ukuthi uhulumeni umongameli wayefuna ukwenza into enjalo le yokuthi aguqule umbuso ngendlela enjalo. Ngoba lapha e-America akujayelanga ukuthi, akukaze kwenzakale ukuthi upresident afune ukwalela esikhundleni ngendlela yona leyanenjiyana. Yiko-ke kuyaphuma, nxa kuphuma-ke laphana kuyamhluba, kuyamhluba amandla akhe lana, ngibona ngathi awasela mandla amakhulu kakhulu. Uyafuna sibili ukubuyela laphana, uyafuna, uyatshotshozela, uyabilayila kakhulu ukuthi abuyele laphana. Angithi yena ngumuntu okukhulumela eceleni, funa ukubuyela laphana ekukhulumela eceleni, azame ukudiliza konke lokhu esesikubonile ngaye. Yikho-ke asazi ukuthi abalandeli wakhe bazathini, kumbe baqhubeka belokhu bemsekela, kumbe bazakhithika. Kodwa kabaningi sebekhanya sebekhithika, ikakhulu laba abafundileyo, ababalileyo, ababonayo, labalandela izinto. Zabona-ke khonapho ukuthi kuzawela ngaphi induku lokuxaxa.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas, khonapha kwele Melika. Kati asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by-elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuzakwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.